eliselipelele ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona ngoba uzakhumbula ukuthi khathesi uminister we-finance ube lomhlangano e-South Africa besiyacela imali njalo bebezama lokuthi bavuselele le agreement endala kakhulu ngesikhathi se-colonial regime le-apartheid which was called Saulsville Pretoria a credit scheme something like that so they were trying to ukuthi bayivuselele ngoba kungela imali ezifana and uzakhumbula futhi uminister ubefuna ufakile futhi isicelo semali e-Angola uzakhumbula futhi ukuthi uminister even i-budget yakhe yalonyaka uyiseyi-revisile wayehlisa yaphansi compared to what akade eyifake khona ekuqaliseni komnyaka
bathini bona kuhulumende liyakhulumisana labo yini
ungazikhulumisane labo usiyakhulumisana but iqiniso ukuthi ayikho imali uhulumende angabe lesifiso sokuncedisa amakhampani but kayikho imali
njengoba sikhuluma okwamanje ama-industry kumbe ngithi amakhampani kobulawa amenjani
isimo samakhampani sibi dobi singabe sihlabelana amanga sibi njengoba ngitshela ukuthi amakhampani amaningi abe operate just above the water or slightly below the water ukuthi ayatshona sibi njalo okunye kade lokhu kubancedisa ukuthi bacontinue besebenza kuyukuthi hayi imali edima afiza kuya isinceda ngayingasekho so akuselela ngenye indlela ngaphandle kokuthi bavale sikhangele ukuthi amakhampani amaningi ngabe zakwanisa ukuthi bavalele ikhisimusi kangibaboni bevula ngemva kwekhisimusi ngoba kuyabe kunzima
pho-ke konke lokhu kujoni babancube
kutsho ubunzima kuzizalwane ikakhulu ezakobulawayo ngoba laba basemsebenzini kutho ukuthi baphuma umsebenzi ngabe phuma umsebenzi imuli yabo labanye abadefenda kubo abaningi sebesenkingeni lakukhansile even ikhansili yakobulawayo ukuthi continue operator kunzima ngoba layo ithembele ama-rates avela imithelo evela emakampanini nxa amakampani engasatheli engasakwanisa ukuthi asebenze asakwanisa ukuthela ukuthi ukuthini imali akuthela maningi even engena kumunicipality kabulawayo so kuthi ubunzima sibili obukhulu kudorobha